UBiden ukuwalwisa ngaphambili. Kodwa ke angithi izikhathi ziyachiyana. Ngesikhathi elwisa kwakungesinye isikhathi. Lesi sikhathi laso eselwisa lapha sekungesinye isikhathi. Mina ngibona ngathi kazange abe lesikhathi esingcono sokulwisa umbuso njengazonezi isikhathi. Isikhathi lapho kule corona khona, isikhathi lapho okule economy le esifahlakele, isikhathi sona lesi esinjengasona lesi, isikhathi esilo president ophambi kwakhe owehlukanisa abantu ngendlela enje. Ngoba ungathi uyakhangela, uyehluleka ukumchothoza njengalabana abanye abadala ebachothoza labantu. Angathi uyamchothoza kungathi kutshaya edwaleni. So ngibona ngathi lesi sikhathi isikhathi sakhe. Nxa ehlulekile uyabehlulekile, kodwa ke ngibona ngathi isikhathi sakhe sokuthi athathe lo mbuso.
Yena ke umongameli Trump ubona amathuba akhe enjani?
Ye umongameli Trump angaba lakho ukuthi abe lama chances okuwina. Kodwa ke nxa ukhangela sibili izinto zingathi zimhlanekele ukwedlula any other time. Akulanto yakhe embona ngathi ihamba kuhle. Izinto zonke zingathi ziya against him. Ngitsho kwakhathi sinxa ngikhangele mina. Into yona le ukuphathwa komkhuhlane we-corona virus ngibona ngathi yiyo ezambuyisela emuva kakhulu. Angaba ama-chances elawo angali, kodwa ke hayi ngibona ngathi ama-chances alawo mancinyane ukwedlula la aka-Biden. Ngoba okukhona lapha kufanele ukuthi kube lenye into eguqukileyo from i-4 years lezi ebezikhona, kukhangelwa i-4 years lezi ezilandelayo. Yikho ukubona kwami khona lapha, 4 years.